Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga leKhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBait Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi.
Umumu emngceleni weBait Bridge Waterfall unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi usifuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe uMoyo uMnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emthathweni womsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi iKhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani kasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBait Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rotsi ube semngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBait Bridge kunsukwana isanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga leKhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela leKhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association uMnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBait Bridge Waterfall unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela. Sikhona la eBait Bridge sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi emanika. So uzothi akula abantu, kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBait Bridge Border Post ngase South Africa side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA. Sibona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBait Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okubisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBait Bridge abanawo amandla, abakontrola nabantu abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBait Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babizi imoto, mabefuna ama-trucks, kanengi babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi uhlangahlangane, izinto zihlangahlangane. So khonapho siyazama ukumposa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheli laba seSouth Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto mabefuna imoto ezingane bafonela baseSouth Africa ukuthi sicele ukuthi nilethe imoto ezingane. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe yikho kade kula abantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye South Africa kasangeni eSouth Africa ama queues sewe border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e border ungayenzeka ukuthi uyo line use side yase Zimbabwe phezulu kwe bridge line ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe South Africa kodwa isiya ngase Zimbabwe.
Umnomzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Beitbridge. Lokhu esikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzwa kwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ede beseboda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazukufika bazofika late kusasa or ngolwesibili Christmas edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu leChristmas kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba zelezi iminyanga edlulileyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabangabantu abazophenduka futhi la abantu bathese ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sokuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu angacabanga ukuya egazi isitime kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho kwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe okwakathesi baphonguhamba belengisa izandla?
Khona kuhlangene nje kodwa ngike abasejobheki nje iviki elidluleni ngibona omalayethi impahla bezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngaba behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule ngicanga ukuthi ngabe kuwenze wahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bemfisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bengifuna ukuvakatha nje ngofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehlule.
Yona imali ye-South Africa irand njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqathaniswa le dollar leMelika abasukayo khona ngapho eSouth Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya hayi into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelesa ukuthengela abangane amakhokho la ngibuthenga utshwala ngibwenza kungakhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi totally rand ngale ichathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalu yangikhona bayithinta bayise kudola noma yini yabuyithenga so hayi kulobo nzima-ke lapho imali irandi ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemsebenzi ukuthi khona itholakali khona ngapha eSouth Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu nje sokwaselelisiko abantu bayazama khonokho umuntu uyaceda isikhathi eside lokho ehlanganiswa okuncane bayethe wathola ichance imisebenzi lingayisekho bayethe wathola ichance nje uyahlanganisa kokho okuncane ahamba ekhaya kodwa ubunzima sobukhona kakhulu-kakhulu-ke imisebenzi ayisatholakali kahle into zonke nje zikhanya ngathi lazolandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane kancane i-economy yawa imisebenzi yaphela.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jayce esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe kozwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtchadweni kaChiwenga ochade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana lo Mnangagwa na kumbe kukhona ukuchaya amanzi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilwana right ngigida nabo ukuthi ukuthi liyanathela ngaso party kodwa ngokuthi abadingo kaChiwenga lentombazana wakhe bechada la ngalokhu ke uright sibe bekhona khona laphana kutshengisa ukuthi lala khubi lala nzo lala sikhwili kodwa okudabulwa khona ukuthi ngaka-right sa khona uright sibili njalo ukuthanda ukumanyana nabanye ngakhange laphana lomikani kuthisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi umathuwa ngakho ephathini tena kodwa kusemcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amaplazi abaphiwayo lenye indongodo ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kuthisa abantu ukubona kangiboni engahle ukhimela any property really alibana yikho khona lokho ngawubonakala emicimbini yamaphathi kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokho umcimbi nje wokujabula ke kuzisa nje naye ukuthi bekhona njengesakhamuzi sesilethi so naye laphandle phandle strictly by invitation so kutho ukuthi bebemxusile naye ukuthi kabe khona kanti ngiyezwe ngihungahunga wasegijima laye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation sosiya ngokwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni kupolitics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho hale ngayemakhothi lezi nakubona ababemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba nazazi silolungile lethi i-property kabangeni laye akwazi ukuthi khona bona ngokwabo banama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena kupolitics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esaphila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa?
Ungangena lwana kupolitics kodwa ungangena ithintile i-attitude kuphela lokho esikuthi thina i-change of mindset yikho kukhona kuphela kuyo ukuthi khona kutshintshe kube lotshintsho kodwa-ke kupolitics izangena eyi-opposition asiphidlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa ungena ngesibili eyi-opposition either by forming i-political party yaseoiart ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuningi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo lezi kuzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho endala unkulumo zakhe kuzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla?
Nxa ulandelela maningi amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngendlela ebe nokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla uhlaziya izombusazwe njalo walwa impi enkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7. Kelani umama lo angakhoshisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yipho, okhuluma inyongo lo umama. Sesimtshela amaZimbabwe zikade sihlupheka leparty yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu ngegugurawundi. Akula focus esiphitshela ngayo. Lo umama lo angasikhohlisi nathi, hey, whatever. iZANU PF yiyo eyenza lokhu. Isebenza namapolisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu weZimbabwe. So Smith way right. So votele into wrong ukuthi sithathele amabhuni lizwe. Sikathi silandele idot.
Studio 7 yabingelele nabalaleli nabasaka ngathi nasi right hlaphi. Yazi izinto ezikhunywa ngabantu bezani so sometimes uyakudunguswele kumbe ngoyinto enkulu ukuthiwa uyadabu phambanisa abantu amakhanda. Nxa besithi khona khona amapolisa ayenza umsebenzi wawo. Uyaye amapolisa angkhona ehlala ithathe side eli-1 sonke isikhathi nxa sokulezinto ofuze ezilungiswe. Ngiyamuzwa kapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhela izindlu. Abantu bayakhela abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekugoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachize ingane zabo zihluphekile zingelabazali ezama ukuyaphanda yizo izimali ezakha izindlu akula zanu yakhela umuntu indlu nxa futhi abantu bayakha izindlu yabanika imali nabantu bezanu ukuthi bayakhelani nabantu izindlu ake nizame ukusihlonipha bakithi lisihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapho sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini napho nalithi ezimbabwe kurayithi kurayithi kini leli dlawo into liyasuta
Studio 7 Studio 7 amavuko kustudio yazi ngilento eyisimanga ngabantu bezana ngabe zoxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenzi ezimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi asiyakudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phetsheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kupiku so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o developer ayikho into yenzayo lo mdala ayikho yebo ukukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhava lesesezimbabwe uyakwenza lo so izano mnanazi izano mpela leyiphadi yabanjani nje ibuka izinto ezingabufekile bakhangele iinto ezingakhangelekiyo bazenze ezibezile kubulala abantu nokuxotsha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnankagwa
yabona Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini ma ukuthi sibele ngumuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe oro uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa wena lokhu sakholela kuyibo sindayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzowusa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya sibululoya abantu bakithi yeka ngisakhumbula Studio 7 ulethe zi ngenye imini umhlaziyo lapota abantu bakithi konapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabo matholwane bayenza njengabontokolosha ukuthi baphonge ulandela nje loba yini yeka sikubo 50 something years kulokho kungabi lotshintsho ngenxa yokuthi abantu baphonge ulandela kuphela okwabo matholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza azike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kuke kubusa omunye umhlobo ake zama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
Studio 7 njani hayi nongobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazukethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namacourts ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba bayifike ekhoti vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheli ukuthi bakwenze batshelwa yiwo iyo futhi ikhoti akusiyo ukuthi into abazicabangelayo unqobani sitholelo friend ufuna nimzonde the truth and imtele ukwathi your parent ah la emhlabeni kancane umhlawo lomncane la
umsakalo wenza ngimbekile wona into ilokhu zenza ni PFA iyali ona ngoba izizwe sokuyiplaza lezano labangani bakhe bona bakhipha ama MP ayo opposition ngokungekho emthethweni eParliament ba right yini kula lapho nombuzo nalowo uqala ukuthi bona ba right ma bekhipha ama MP opposition eParliament ba right okwesibili iliphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu beZimbabwe ukuthi bedemonstrate peaceful into bayifuna ophela bafuna ukube besenza abantu ngani zimbuzi zabo kuzaphela konke okwenza ngantu kumbe ilokhu zeni ilizwe lisekusekengagogo wakhe nomngane abangani bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena umsakha wena
balibonani ntunga njani basakazi siyabonga umnyaka suphelile lisisakazela izindawo sibonga kakhulu lonke kustudio 7 silenza lamehla amhlophe ukusebenza lazele iphutha umnyaka sithi impilo ende alibe lempilo ende engena kulana umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulo ndoda luyana okwangisiphela iprogramu ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani imingcele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe iBritain eyabuya yenza ngayo imingcele ngemva kwalokhu ithi sibe sithethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu akulana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba abazondi umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphila ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili ngomumo welizwe lakithi ngendlela elimi ngayo kusobala sibili ukuthi sidle ingqoqo zomlomo njengathi emathebeleland south hhayi imathebeleni ngathi emathebeleland yonke asilalula ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebeleni okuthi bekumele ngabe sibe ibhata ekomsemathebeleni siyenza ibhifu emathebeleni kodwa konke lokho kakuko kuliqiniso lokho okukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indodalwana ngabe sinike inhlelo zona ziyana kawazifaka sonke sisise kahle
Studio 7 njani nonke abasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukukhuluma ngomama lo othiwa ngumanari lo nyamuzi kakhomenta ukuthi ama-opposition afeka ama-adaption awafeka kanjani ama-adaption ngizwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu PF aza khuluma amazwi abuhlungu kangaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu PF naliyiphatha athi ayisapota hayi kubuhlungu shona nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezinje neentliziyo ezinje ayilizwa liseyikulunga akusela into elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
Studio 7 livuka njani eyi ngifuna ukuphendula lo sisi othiwa ngumanari wesisi manari ngoba uzwakala ukuthi awukabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe wona okuthi ungaboni ukuthi izane ibihluphi ukhulele ngaphi ngoba athi esifungane uyamiramira susithi izane ayihlukumezi bantu ngoba nlayo usukuzane ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafa uyakwazi ukuthi izane iyabulala abantu ngoba usukuzane ususapota susengani kuthiwa kwakwazi ukuthi izane iyabulala futhi yazilikhohlakele bantu bezane umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izane ukuthi izane ayenzile ukuthi ayibulali ngoba lawo kuzane liyazehlulekela abantu bezane aliyazehlulekela sephambi ukuthi ngangena kuzane sephambi ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nayo usuwafunda amanga futhi liyazilikhohlakele abantu bezane benguthembile ngithi uzokhulumtela engqondo but ayivele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayenzani ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izane kodwa ba-britain yani ba-adaptiwe eziyabhida siriyasiswan
Studio 7 jari yasiphila hayi kuze unit day hayi ayisizo ezisiphatha kahle siphonguzwa phela kuthiwa yi-unit day but hayi asijabuli ngayo thina abayisegangeni kunje asikwazi ukuthi i-unit yayisitshoni ngajabula lam ukufundwa lakamazi ku-Studio 7 igama ngombuzicela ukungena ehleleni
Studio 7 injani nonke hayi mina ngithanda ukuthi ngikhume lolo ubaba uMalaki Nkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developa eshiwo emathebeleland iyiphi njengoba esigodini apho enaphuma khona kogodlwayo le akunangigwakho iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu futhi bona kuzanu bangena bagcwalisa imikhaba yabo sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlala bekhuluma into zabo ezingaqedakale ezingelangqo ngemugatsheni esigodli
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye, njalo lo mkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni silungiselela nje ukuya echurch nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinaza ngayo ekhaya ebalikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya. Wena ukubona njani?
Ye, kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awele abangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho-ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu abaningi sekuhlumile, sokulezinto eziningi asebezenzile, asebezithola kumahlumela. Kulo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, ngazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Ma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje enkonzweni lo mndeni wami, sifike sehlangana. Ma sisuka ngale lo mndeni wami sibuya endlini sesizoselebrate siwumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngeshwa-ke lalelo lemali yikho sokubuhlungu khona ukuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapha, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa esekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Ngumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga zulukandaba, ngiyathemba libele khefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day, kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.